soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lobuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye iminyizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private, akusinto omedingani ibonakala ikuma uma bona kude kumbizwakale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Joli D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe ukuhlangana nezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe nomhlangano lomeya lapho akade bizwe khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponswa nguhulumende.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amachumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le-coronavirus ezikolo zezigaba ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwescience. Kodwa lezi nsuku sokwenziwa kungelambadalo ingqe umuntu engavuma ukuphuma kunhlelo zikamabonakude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama DNA test into emele ukuthi ngani iba private, akusinto omedingani ibonakala ikuma uma bona kude kumbizwakale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media, sikubona kumabona kude, sikubona emsakazweni, sikuzwe emsakazweni, sekubonakala abantu benikezwa imphumela yama DNA yabo, yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private, sokuzaziwa umuntu wonke into okumele udingane iphakathi kwabantu ababili labo abayiwa badinga leyo mphumela ye DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abanengangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye oba?
Ngingayihlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame, singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi, eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili. Ma eselamajaha amabili, elamajaha amabili kanjalo kumbe amathathu, ma esezithwele kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu usebheka ukuthi hayi phakathi kwalaba abantu kade ngilabo, akasabheka ukuthi onguye ngempela kungaba nguphi. Usekhangela nje ukuthi phakathi kwalaba abantu labade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi, ongaba ngubaba wengane ongcono. Sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha angaya khona okulamadlela aluhlaza kungaphi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakale kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba lama DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele, okunye singakubiza ngobuchapha obenziwa ngabanye omama. Loba nje inani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu, singakubiza mpela sithi njengabo mama ibuchapha obenziwa ngabantu abangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenziwa la ama DNA. Bese kusuka futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo lawo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu osiyabe sibuthi bona busenzwa ngabantu abangomama ngabe kuyibuchapha impela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nqa umuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okukakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo umshado uhambe uyebuyele ngakini ubususiya zala mhlawumbe abanye abantwana kulokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni abangasuka lapha ekhaya ibuchapha lobo kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singake sithi lento sithi into siyenzeka manje ngoba siyibona sokusenziwa lawo amalibo ofuzo kwabantu bedinga imphumela yama DNA into ibivele ikhona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube nesaga esithi ezalelwe sibayeni ngeyakho okwakudala bekumbanjathwa nje kungavezwa njalo lama DNA ilawa ayengekho ungathi sithola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simthela ukuthi umuntu useze emdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwa walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungathi ukuthi bekungazakali bekusazakala impela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuwa lapha ekhaya kodwa ngoba abadala bele ndlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalwe esibayeni ngakho lo babe ngabe sazihlupha belifihla ihlazwe linjalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA
Nkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane. Ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolly D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki. UMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga kaNtulikazi. Ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa. UMatongo ubhubhe engozini yemota evela akhankasela ibandla lakhe ele-ANC. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli izindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo udabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo sithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokeli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi badabukile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJoseph wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Nomele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Asiqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho
ose kukhomba ukuba kuza kuba isiminye eminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Liyabe libona linamabandla evuka mihla ngemihla, lamhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalelana ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende. Ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo elibe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenza ukuthi nxa amabandla ayiwona amqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla aparticipate-ayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke yonale ibandla liyabe liwinile iZANU-PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla eliyaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona kungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Vuka Gandhi, njengoba nje sengike ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana kuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona, khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyeqhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kakuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi nga kuthiwa vele kazange abe khona le-parliament. Baningi ama-constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama-constituency okuthi lubana kuthiwa i-MDC le-MDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lokuqala esilwenze nge-constitution yonale entsha i-MDC yayithole nqangaphambazi yayithole 99 ama-MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasoni siyasikhathi ngabe kuthiwa i-MDC le-MDCT zavota ndawonye bezithola amalunga awephalamende abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu ebe mane ebe mahlanu i-constituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjengeZANU-PF, yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabo fejafeja, ngoba ugcina umuntu lanxa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kuPollard ube sophiwa imoda lokunye okunjalo.
Uqinisile Sibili Mvuka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa yiPollard kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa yiPollard lokho. Ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzivande ozivane bathwele ama briefcase, ama political parties abakuma briefcase libazwele state house sebengene kuPollard.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwe igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33, Midlands ithobaminwembili 8, Maswingo ichumi lasikhombisa 17. Lo yedwa wenkabazwe ngabathole leli gciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo. njenge sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama-trucks sebenqome ukuqheliswa komngcele we-Bed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu le-News Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokulobufakazi bokuthi lokhu akusilo qiniso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibonani ku-Studio 7 abasakazi mbuliseni abalandeli be-Studio 7. Hayi lapho siyazizwa iy'ndaba zasekhaya leziyazi. Aluba kuyenzeka mpela kukhuthazeke ukuthi thina esingapha ngaphandle ku-diaspora sibe nelungelo lokuthi sivote silapho esikhona. Into engasijabulisa kakhulu leyo ngoba siyafisa impela ukuvota nathi. Ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngobuningi bethu. Kokuhamba abanye besaya. Leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la. Yazi ngiyazithumela impela imeseji zami azifunda ngazisezingaki. Bengicela impela abantu be-Studio 7 beke bewudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Hhayi ngiphinde futhi ngikhulume ngaloku kokuhlukanisana ngokwemihlobo. Into engasebenziyo-ke leyo. Angithandi-ke mina ukuthi ngibethe igama ngiphathe igama lephathi. Kodwa ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa akulunganga ngoba iZimbabwe injiyane ngethu sonke thina esizalwele laphaya. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sesizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngemini sitilwana ngomshona impumalanga. Hayi, mina ngiyithandike le ukuthi uzokuthi umuntu wempumalanga, umuntu wakuphi kuphi iNdebele ayikhona. Angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Uyabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphu ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo ende sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi ngeke senze lutho. Angibonge kuleyo ndawo, ambonge hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
MaStudio 7, ma-journalist akithi, labalandeli abalaleli Studio 7, Thokoza Omuhle. Lo olubingelelayo uMordekhayi Ndlovu, obuyethela Nyembekhesi. Yeah. So isicelo sami sokuthi akuthi i-government ekhona kaMnangagwa yenze kumbe isizwele kumbe izwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe bakudiaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana beZimbabwe kumbe bakomthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona ezinhlizweni zethu ukuthi kungasiniki kusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe vele kwenza lokho. Ngithi Mthokazi Omuhle asimlandeleni umfokamoya, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo nabasakazi. Mina ngumankomazana weCholocho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamaje izinto. Umqondisi lo Chamisa abakabusi manje bablenywa ngaliphi? Yekelani abantu benze abakufisayo, singaxhokolani, asikhulumeni kahle. Lo ozathola umbuso uzawuthola, ongawutholanga laye kawutholanga. Mina angiboni ukuthi uChamisa singamgxika sithi yenzeni ngoba asikakuboni ukubusa kwakhe. Njalo ngumuntu laye osafisa ukuthi aphathe abantu ngendlela laye oyibona isenzakala kuzana njengoba ngoba nje la umqondisi ibona okwenzakala kuzana.
Nivuka njani balale be studio 7 livuswa nguNhlanhla Bahlangu wemalunku elubane esenpolu. Ngisithi ngivusa umama uNhlanhla khona phana emalunku kuncube kwamaTshivovo ngibekelele lo nkomo RJ lomdala usathulana uNdevula ngithi liyaphila yini badala bami. Ngithilanga kuphela ngapha eBotswana hayi liyachisa kakhulu ngapha eZimbabwe kunjani izulu seliyakuna badala lilungiselele ukulima phela lingayekeli ukulima. Ngisithi ngiyabonga.
Ah, be studio 7, bo studio 7 siyalivukisa sima babantu bakithi linjani lonke? Linjani lonke bantu abalaleli laba kanye labasakazi be studio 7? Hawu thina khonoko siyaphila. Laba ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane, nxa sikhuluma ngeAfghanistan. IAfghanistan siyakwazi ukuthi lilize esingake sithi ukuthi elali lisetshenzwa kumbe lithunjwe, singathi elali lithunjwe yi-America. Right. Nxa i-America yayitraine abantu e-Afghanistan yabenza amasotsha abangafika bo-300,000 yaya ile army. But i-army leyo ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu be-Afghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni e-America. So nxa ungahlaleli izweni bengakufuni ungazibula amandla anganani, uyabufana lo muntu oluzayo ngoba akulalutho oyabulwenza. Nxa uletha ukudla bayadla, nxa uletha lokhu bayathatha, kodwa wena ngokwakho kabakufuni. Yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana atrenwa i-America ayihlulwa ngama-Taliban. Ngitsho i-Taliban nxa laba i-America yayiphuma babethi vele kade lasihlupha liphonga usinika umsebenzi wokulwa labafowethu babebeyekela. So uzaficanisa ukuthi impi ye-Afghanistan iphelile. Isiphelile i-Taliban yabusa ilizwe yayivele libusa. Lokwani ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani? Ungabona nti behluphana kulo munye umuntu phakathi ongasuwo wakhona. I-America ibiphakathi khona phana ifanana lokuthi ixeganisa abantu be-Afghanistan, not ukuthi yabayakhela ilizwe labo, ibaxeganisa kuphela. So bakhathesi bakhululekile ngokuphuma kwayo.
Studio 7 linjani lonke? Ngiyathaba uzamungela kumsakazelo namhlanje. Sengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezani. Izano madoda isidiniwe madolo enzima sibili. Izano kayikalutho from 1980 41 years today. Kule 41 years kunjalo abantwana abazelwe nge-41 years ababonanga lutho. Izano isibulele sinje nje siyakhala sikhala ngayo. Awulanto abathintelayo noma ugwabi bonke laba nampa labomonzo lasebejwene izano PF. Awulanto abayenzayo nangu umisayirambo sojwene ilokuzeni izano nangu Sweden. Hayi, lokhu asikufuni. Chamisa, get forward my friend. Sukuma mtakamama, sume sewukhanyele. Iphathi ngazitshintshe ibizo. Ibizo ngelomgodi oyibizwe ngani, siyalamukela. We need change in Zimbabwe. Asifuni olunye lutho futhi. We need a change. Not a change that engasoze sifike lutho. Sifuna i-change yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe. Thina sesigugile asela lutho. Sicela lisikhokhele. Njengalobu ukudla bezane obukhona sibufuni. Mina ngakwakahambe.
Salubonani. Basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngu-Gift Sondo kufo kaNdlovu laphana ePlumtree. Bengithanda ukuthi ngike mbuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lwe-ground. Owokuqala umbuzo yikuthi kanti izanu ibulala abantu bakithi eMathebeleland. Izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizanu sizaqala siqobe abantu aba-over 40,000 abamathebeleland. Uma zayaziswa hayi azilungise. Number 2, izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama-traditional leaders, umsebenzi wabo ukulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition. Ingabe igugrawundi kwakungeyinye kwakulisiko lezanu yini ababelenza? Makulokuthi hayi igugrawundi ukubulala abantu bakithi kwakulisiko, hayi izinduna ziyilungise. Ngoba mina indlela engazi ngakhona igugrawundi it was a genocide. So igenocide ayilungiswa ngama traditional leaders. Igenocide ilungiswa thimba elibuya ku-United Nations elizabe yaliphenye ukuthi leyo genocide ngobani ababe behind yona or ngobani ababeyenze lobo bugebengu. Then labo bantu bebesebethatha bebotshwe. Ikhona ikhoti laphana okuthiwa International Criminal Court eseHague bebavalelwa khona ngoba izigilamkhuba. Hayi izinduna, khona bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abakuthi diaspora ngiyabazwa bahlala be complaina ngezano kodwa hayi bafowethu ku complaina singavoti anyeke kusize ngalutho sicela lama opposition ezame kulungiswa ama electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abakuthi diaspora this coming election bezame be register sivoteni akusizi ukuhlala u complaina ngezano ungakazi uvote sise sibongela lo baba laphana usibangilizwe inkomo hayi siyambona uyasebenza ku ground kayibambe kanjalo ama vote wonke avoteli izano akabuyele kuzaphu nyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngezibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni seThe House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo kodwa inani labo belingayisilo ebelicatshangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi isupport eyodaba luka Trump olwe big lie yokuthi wawina ama-election ka-2020 wadliwa ngoba warikwa kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu-Trump njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebhizi bepusha i-agenda ka-Trump ngokutshengisela kuyadanisa kuyo u-Trump kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba ngeni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li united lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu-Trump after edliwe ngama-election ngu-Joe Biden it's very un-American ngoba i-America ilizwe le-democracy lapho okuhlonitshwa khona umthetho and lokho besikubona ukusenziwa ngabalandeli baka-Trump kuyayangisa kakhulu so I'm sure kuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo wongomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump yes ulokhela amandla amaningi kakhulu kuma Republican ngoba masikhangela ukhetho luka 2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawa awatholwa ngo 2016 so ukutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma Republicans iloke inkulu is still wider and the very fact yokuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo 2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for two terms as a 4 years each so abanye lokhu belethemba kuma Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupport kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump 1 waluza iWhite House 2 waluza imajority kuCongress 3 waluza imajority kuSenate so ngezinye indlela abanye babona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabafiki ongabenza ukuthi bawine again ipresidency noma iCongress ukuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi mawungaba support bazokuthuka kubo Twitter la kubo Facebook la kuphi la kuphi even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lo nembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela eyakhayo it's either bona or the highway so mawumuntu moderate ofuna ukuthi ophila ngeqiniso njalo ogijimisa iagenda ethuthukisayo kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ungathi usufana lapho.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo nguChris Gandhi.